amalungiselelo hlangano wethu ophela onyaka aseqhubeka kuhle sibili ngapha kobulawayo sesiqedile ukulungiselela sesibelele nje amalanga akhona ukubana afike kuqaliswe ke umsebenzi womhlangano sizwile njalo ubana amaprovinsi wonke ami kanjalo la kuma-main venue yethu lakusuka kume kanjalo phela thina silibandla elizilungiseleleyo ibandla eliqoqekileyo ibandla elikwaziwe ukuthi lenzani ngakho-ke vele akula nto engasivimbela ukubana sitshe kuhle kusetshenziswa kuhle sivele sirongekile thina so konke sokuyi-all systems go
uzenziwa njani sike sezwa ukubana udaba lwe-COVID-19 lungani luphazamise inhlelo kuzahamba njani manje ngokuzwa kwakho
udaba lolu olwe-factionalism luhlala nje luyaphekwa ngabantu abangafuni ukubona ukuthula ebandleni lethu isikhathi zonke zasokuthiwa umongameli wethu lo msekeli wakhe abazwanani uzotona sebe la maqembu atshiyetshiyeneyo kahle ngikutshele ke mina ubana ngokwazi kwethu lokubona kwethu lokusebenza ndawonye kwethu umongameli wethu lo msekeli wakhe nabantu ababambeneyo ngabantu abakhokhela inhlanganiso yethu yezanu-P F ngendlela ephakemeyo sibili elothando lokuzwelana lokuzwisisana akula ngisho ukudabukana phakathi okukhona lokhu okukhulunywayo angazi ubana abantu bakuthatha ngakho kodwa kwakathi sithina sibambene sinyandanye sisebenza ndawonye sonke.